Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sithiwe kuphepha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wokhathesi akudingi ukuthi ube lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikuwenza thina ongoya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sungukwendulo lokho.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kanje, ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla. Kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje oba abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uqolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kasiyemukelanga. Njengoba sithiwe kuphepha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line, imali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni. Singeke sisatsho-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho emvele ngikuphila, ngingaza-ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Siwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi itshengise ukuthi yena uvele usebenza nje, uvele uklasi sithi thina yi-middle class, asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofu phezulu, njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini sokusele iminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Yikho sisabile lesi silinganiso ngoba isilinganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi. Ngoba nxa uthi 100% of 18,000 utsho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela utsho ukuthi ngisuke kulokhana engenguhola ekuqaleni lapha imali yaqala i-18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ngithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali uthanda ukuzayihola nxa ngisisebenzi sakho mindesiphansi iyanapha. But nxa engumbani sokuthiwa ngaqala $61 isingikhupha enzweni aphi phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga ama-US dollar ngumatch ibeyimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa uvele uzithi una-100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbolo oqala kiyo iphatha kwesi ndawo. Yiko phela esikwaleleyo ukuthi hayi kasiguquleni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sesayincephisa sayenza kancane. Yikho kuyeosokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumente baphendukele mpendulo bathe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangaza le mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala Kristi akuhlezi ukhuluma ngokuthi sizavele sithwale into ngasingakaqedi uulo. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni sokusekuhlula ingqondo kwehlula le mbono kwehlula lonke imizamo kulabo kuthazi kunahazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe ehlulwe hambe ayenqanda inkomo etshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengqoqo ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafithane ngithi mina sizolichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezibalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcinisihlalo lengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngozibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo abanye abafanalo wake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. Sokutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilize, kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantwabethu abalezi nsuku laba kabaso laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevama ukuhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo bekhulwa ngokwezana beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand ukuthi kanti i-brand lethu ayi-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok, bakhuluma ngakho. Kukanti-ke i-structure yanje vele yona mthetho wayo yinto evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo, bemobilayizana, beqoqana, besiyavota. Akusadingi ukuthi kube lento enjalo kade singoba sokule brand politics ye abanye aba isikhuca mfundo zingathi khona hachi istruck iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njani
njengoba ngisisho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abaningi ukhuluma la yamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esinenge beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana i post national politics a nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu bejelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo umuntu olomcabango nje ngabo imnike imali kodwa nxa i structure i virtual ibulembu i virtual structure guy bambeki it's not tangible you cannot infiltrate i structure e virtual so ngibona ngathi mina iCCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i virtual okwemakhaya kungasetshenziswa enye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengabalokho abakwenzayo khathesi banqobe ngo-2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abaseze besezikhundleni njengama key contact persons okwakhathesi akudingi ukudubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokho sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke. Sixoxe lo Senator Khaliphani Phukeni owebandla le-MDCT ocubungula izombusazwe njalo. Saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokhu kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe.
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Ndingijabula ukuthi uthe for ibandla leCCC kodwa ngiuphendule kanje ukungabi la ma structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilipi ibandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma structures angibuye kubandla leCCC ibandla leCCC lilawa ma structures bayatsho ngempela bethi abala ma structures bacha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi lenhlekelele leyingaphinde sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa naye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababakhona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziyi wepolitiki bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nqalingela ma structures nqa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayavumela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balwisane lezana kodwa sibone futhi iresearch le yathi ngeAfrobarometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanka ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures iPR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text yalapha ba-operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze-politics baqhubeke njengabo bonke abantu beZimbabwe kodwa ama-structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi bamobilize abantu ngendlela ababamobilize ngakhona ngiyabonga msakazi labalalela emakhaya
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDC njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilo daba lokuthi uMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi $5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilo daba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana John Baratha uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu ePlumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincuku. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbela amadoda amabili uchuma lo believe ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya harale kumbe bashiya kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka lekwe ngapha eside lethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni ugwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi ka government konke abantu bayakhala simaye ngapha la ngapha bahluleka nokuthenga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana uhulumende kodwa abayanga busumanga lo muntu ethi development ikhona impela kulo kututuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ene bese sizizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngeyamphendule impela ukuthi uthi yena amakhiwa yiwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona yiwapi lamakhiwa ase wise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela yiwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhuluma ngoPhilip Qiniso okhuluma esejohannesburg ekhabu selupane ejabhiwa ekana nayi indaba kamnankagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kangaka ukuthi etshela abantwana from 5 years 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama-scientist okuthi balungise imbhobhu yokudubula amafarmachina okubhoma elida eprofessional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlale ezilungiselele impi akukho yini ezinye izifundo wayengabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe bayahlupheka bafuna izwi lakhiwe yena ubhizi wokufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uchwenga la uchwenga manje na uhambile eSingapore ufuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala bantu lezo zikhali zithengelwane ukuthini abantu kuyikubeda abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka why should le imali ingazange yathathwa yasevo yasilungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavodlovodo imigwaqo amagodigodi amapotholo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu isikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utreatena abantu uthusela abantu ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uchwenga na le president yakhe umnankagwa induba abayinduba abayiphuza emqubeni ngathi kukhona nje ukuthusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sebesiyathenga izikhali bantu bakithi asibambaneni isida lapho esikhulu yizani sekube lokhu sikhombana sikhombana asibambaneni sikhipheli lesi sitha lesi esiyizani yiyo nje inkinga ekhona lapho phela nje akukho okunye okuningi into enkulu okumele ikhishwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje sancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC ibandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke siyilahle phansi maticha abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khanyela nini emadorobheni uhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so i-strike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 abavusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar unkulunkulu uzo uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isingu Nebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu yajezisa ababusi sebesidla utshani nxa usidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabanga ngezombuso kakahle ze political agenda awuselayo I social content awuselayo ama economic values ukuthi uzabusa njani lizwe awuselayo into okuthiwa economic integration awuselayo I religious respect awuselayo aba advise abantu bezano bachiyenini zwanini nge I triple CC yalinxusa ithi lina uyanini ngobunengi wethu ngwezap ngwezano lijoin lithule ebhokisini next year come 23 so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siyevota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabezulu
Libukanjani endaweni zonke kakhulu ke sibingelele abasakazi be Studio 7 siyabonga siyabonga kakhulu ba Studio 7 basakazi sibingelela kakhulu inhlangothini zonke ze lizwe lethu leli sibonga kakhulu u 18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu lokhu ngihlale ngilame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabo mkhulu uhlele sasikhala ngalo lezithupha lamadedi konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye kunendako khonapho kakhulu lama ward 5 baphowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezibhafe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezincwa zethu asambeni ma ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha eZimbabwe asambeni kuzaba into ephelayo phela noma engabi yikampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga
alawo-ke ngamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp UkwezeMelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni leMelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegciliziwe ilanga elithiwa June 10th ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika
ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku njalo yilanga esiselebrate khona ukukhululeka kwabantu abansundu singathi ijeni esihanjwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo wabo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu kodwa sibona ukuthi hhayi sesike sagcina lathi sisilayo umongameli onsundu uBarack Obama and khona manje sino-vice president onsundu uKamala Harris kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko abantu abansundu ilokhu isiya phambili esingathi thina igephu yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe so lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho ngoba sesiwazi ukuvota njalo sesiwazi lokuthi si-holde ama-position aqhakathekileyo kuhulumeni.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini, ikakhulu nxa sikhangela ukubana inengi likhanya lilokhu liphila nzima, bayabandlululwa yini kumbe ikukhetha nje impilo abayiphila?
Njengoba ngitshilo ukuthi kuthathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America, ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume, ngoba abantu abaningi abesilungu bala lokhu esithi prejudice. Bona basitshela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama, so noma imithetho isiyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile, even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile. Kodwa siyazi kubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa balokhe besancindezelwa kodwa okungasekho emthethweni, sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu. Ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit, ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma umuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakemeyo ukudlula umlungu.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.